Ye, ukungena kumanyano kakukhathazi, kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe, kulungiselelwe indlela phela kugredwe, konke kucace kube segcekeni. Bese singena-ke kumanyano ozahlanganisa-ke amabandla wonke ezombusazwe. Kodwa-ke eqinisweni-ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazwe. Yikho-ke thina, hhayi sibona ingani kakula crisis, sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifitshane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazwe eZimbabwe ukuthi angqikilane-ke nebandla leZANU-P F ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu sithi akula nkinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni besehlukana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayabo. So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhliseka, angilakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehlulekile ukuthatha ilizwe okwesithathu, wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over. But wale lokhu ebambelele esihlalweni baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe ikhuphi izami yinkalakatha yemisteki. Yikho ngizaphakamisa lo omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othena. Inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi ezilonge zabantu bekhangela indaba zombusazwe ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse iZANU-P F banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocacaphulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilahlelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nantu daba mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala, amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke makathi sikhangela ukhetho sesisiye ekhethweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke aluyise ibandla leZANU-P F alikhethwe embusweni malutshwane. Abantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyevota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyano emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-PDP. Sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene sile bizo le-quality mina le kungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela omunye lomunye uma esendaweni yakhe kungabi lokuginyana. Yikho-ke sithithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke umtasa, umtambara, owezishodakuye ngotshwangirayo, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazotha kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, kulobani, kulobani. Abantu bathi, lapha lizasithitha ivoti bese lihlala ezindlini lingavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka ozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathesi sicimeze, sidle ibilebile elibabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu, labo balaleli bonke abalaleleyo, yinjongo, ukuthi athi injongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile lokusigaba elikiswe sona ngenxa yombuso weZANU-P F ukhokhelwa umgazo lelo oliqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leyo ZANU-P F, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuhle kuhle, imisebenzi ivuleke, nabafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation leyo sike. into ngekhona kaphela.
Nanto daba mnumzana Bhekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela uchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuba umlalele uyajabula mpela ukuthi injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.